Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazo muhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 lamhla ngolesihlanu umhla zilijumi lasithupha kuNcwaba ka 2019 igama lami nguGibbs Dube endabeni zethu lamhlanje amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela emigoqweni kwamalunga ebandla le-MTC
siyakhuthaza amaZimbabwe ikakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare siyahlangana ekuseni.
Ibandla leZANU-PF lithi akuncedi ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo kugcina sekuba lo dlame.
Kulabanye abantu abathi bakusekela ukutshengisela emigoqweni.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo imarch, imarch ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya.
Bakhala ukumangalisa abantu ngokubotshwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Khayisandweni.
Ayisomthetho kuphela osetshenziswayo endulela uKhayisa. Zikhona ezinye iziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa akwele Zimbabwe athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okumele kube khona kwenziwe eHarare ngamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumele samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi onike umnumzana Amos Chibaya we-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izolokusihlwa. Unyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Unyathi uthi amapolisa akhangelelwe ukuthi aza kuba maningi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo wethulwe ngamapolisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi kabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgoqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe ikakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 e-African Unity Square. Imatch izenzakala ekuqaleni ka-10 siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4 inkosi ivuma.
Umolokele uthi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esilayo namuhla. Uhulumende silayo ukuthi kayenze kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi nje amaZimbabwe sihlale phansi ndawonye sihlubungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akuqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolesibili, eMasingo ngolesithathu, eMtare ngolwesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa ke umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke kubandla leZANU-PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo kugcina sekuba lo dlame and udlame lolo abantu abaluthandi. yakazi ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngo-August laphana. Abantu bathisele izitolo, abantu babhidlezelile ukuze loku impilo yabo yonke. Akuncedi lokho, khona abantu abakhulumisani. Mina mbona nto kungona ukuthi kukhulunyiswayo. Ngokuthi ukuthi sihlale sithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela ezijeneyo. Akwakhi ilizwe lokhana vele mani ilizwe bale lingahlala lilabantu abahlala bexhokozela. Kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye, abantu besizwe sinye, abantu beZimbabwe ngaba abantu abafundileyo, bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhe luyadilisa. So mina kuthiwa ngami ngabe abantu bayakhulumisana. And upresident sevule aminyanga yakho yonke wathi kabuyani bantu bakithi sikhulumisana, buyani bantu bakithi sakhe ilizwe lethu. Kodwa kulabanye abafuna ukuthi ona even kwabantu bezonganani bafuna ukuthi baye-state house. It's not about state house, kuya ngokuthi abantu bafuna izinto zenziwe njani ezisuthisa bona abantu bakithi.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi kucatshangelwa ukuthi ibandla le-ZANU PF liyahlanyela abantu khonapho nxa kutshengiselwa yibo ababhidlisa izinto. Ungathi nangakhona kho ngombono.
No, i-politics wabaduzi. Abantu nxa bekhuluma into ze-politics baqambelana amanga ukwenzela ukuthi bona bathole into abafuna ukuyenza. And udlame lolu kasoze luhluphe kuphela, lasoze luhlupha kuphela abantu abathunyiweyo. Kodwa bona abanikazi bakhona babehlalele emahoteleni benatha amakofi bekhayela ama-TV. Kodwa abantu abazakuthwala nzima ngabantu vele abaphakathi kobunzima. So kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele beze imisebenzi yabo leyo abayenzayo, sihlaleni phansi sibonisane amacebo esingakha ngayo isizwe sethu. Akula into yokuhlukuluzana, into yokulwa, yokudemonstrata kayakhi ilizwe. Azake mboni ilizwe lekhiwa yi-demonstration.
Uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.
Siphinde saxoxa labantu abambalwa ngokutshengisela emigoqweni okufiswa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Ukutshengisela lokho okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo because it's the way ukuthi abantu bazwakalise ukungajabuli, njalo yindlela abantu abangakhala ngayo ku-government.
Omunye njalo okusekelayo ngumnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasisapota le march makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imeseji yokuthi izwe igovernment kamnangagwa noma igovernment engalaleliyo nje kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo emarch, imarch ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiyaphambili nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kaBomnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday yako sakuncedi lutho, bazakwenza nje but angeke kuncede lutho because iZANU vele ayikaze izwe lutho, ngitsho lutho abazokuthola nje kudutshulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele kodwa angeke kusebenze lokho because iZANU vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke bezwe lutho vele. So nje bazoyenza okusala abazoshaywa ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya but lilungelo labo abantu bana betoyitoya but babuza ukuthi waye betoyitoya for what. Bona yini khonapho umuntu omele uyenze khona lapho ukuthi uyeke kuphela because lokhetho kuyafana vele bayobatshontsha lanxa bedoyitwa-ke ke bekutshintshe lutho. So kuyeka nje kungcono nje zikhule lokhula nje kanjalo because hayi iZANU aso bantu aba-understand abantu laba vele aso bantu bokubusa vele banomoya omubi bona bethatha ilungelo lomuntu ukuthi nxa edoyitoya kuthiwe engadoyitoyi khonapho kulilungelo lakhe yini nale. Ungcono kuyeka uphela, ngabayeka uphela than ukuthi bebulawe. Because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye, kudujulwa abantu. Ngoba kubusa amasosha laphana, kubusa i-president. Lo president wangkhona vela so president watshontsha. So nje umbuso wamasosha nje okhona, bayeke lokho.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani emigoqweni eRare lamuhla. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Omanje ke sikhangele okulotshwe ngamaphephandaba lemisakazo mayelana lokwenzakala kweZimbabwe. Umnumzana Nick Mangwana unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlolisisa ukuthunjwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UMangwana uthi kukhanya engani abanye okuthiwa bathunjwa ngabantu abalakho ukuthi baxabana lalabo abakubandla le-MDC. UGerald Mlotshwa, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission, uselobele iFIFA incwadi yesithi kumele kuxotshwe bonke abakhokheli beZifa abagoqela umongameli wayo uFelton Kamambo. Kusanda kuxotshwa umsebenzi abadlali labaqeqetshi bonke abakuqembu lama-Warriors eladlala okuyangisayo kwinkezo ye-Africa Cup of Nations kwelakibhide. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa. Okwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi sizwe ukuthi likhuluma ngani namhlanje. Ake sizwe-ke khonokho lisithumele kuWhatsApp.
Igama nguqhubekani Ndlovu, ngihlala eSt Luke's Hospital eLupane. Ya, mina nginjenje lami vele ngiyakusupporta ukuthi ubona i-demonstration yenge-Friday yenzakale, ngoba hayi sithwele nzima, sifana labantu vele abafileyo vele. So ukuthi siye sabe ukudemonstrate vele akuyenza, ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo. Into zonke ziphambi kukukhwela anytime, ikathesi sizothiwa ifuel futhi sikhwelile. So hayi vele kulobu nzima obukhulu kakhulu. So vele ukuthi singesabe ukudemonstrate, siyesabe kufanele sidemonstrate, ngoba la masotsha la kuyafanana vele, akuvumi ukuthi kubona abantu abademonstrate laloba kodwa benganjani bengakhuluma amagama abo, kodwa labo bakusupport.
Igama ngingu-Rabson Mncwale, ngiyakusekela mpela utshengisela kwe-MDC, kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko, ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi nenguquko. Khona ikuzama nje, ngoba vele bathi indoda ifizamile. NiseJohannesburg.
Salubonani umkhokheli moyo okhulumayo, bingelela lonke baseZimbabwe laba ka-Studio 7. Ngithi ngiqale ngomongameli wethu, mina ngibona ku-right ma ukuthi ekhuthaza abantu, ekhuthaza namasosha, kungumsebenzi wakho kodwa ayenze njalo. Kodwa-ke usuke akhohlwe ukuthi kumele akhontrole le price control, ayenze amaphoyisa angenele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifuel ezitradeni, into ze-black market kanje.
Wena Mthuli, this is directed to Umthuli Ncube. Umthuli Ncube is a failure. He ran down his bank wabaleka lezimali zabantu. And now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister yena yohleleka to run i-bank, i-Babken Bank. Ha, clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign, resign, resign. You are a professor of hardships. Ufake abantu bonke kathesi people sebe mentally sick because of you, Mthuli Ncube. God ukukhangela. Amen.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, okhulumayo KK Ncube. Siyalibingelela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo. Siyabonga kakhulu ukusethulela iindaba zeqiniso. Sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo. Ngahle ngikukhuthaze nje ukuthi abantu bakithi laba esiphila ngaphandle kwelizwe, ngicela nje ukuthi asisebenzeni ngama-groups, senze ama-project ukuncedisa izabelo zakithi. Nanku phela uhulumende engenamali, xa singalinda uhulumende mpela, hayi isimo singaba sibi kakhulu. sihlanganeni sibe lama groups ama project kwenziwe amadamu kwenziwe ama klinika kwenziwe lesikolo phela mina ngikhulumayo KK Ncube ngisakhamuzi sasizivalonga ukhuluma nje thina sesisebenzile sibe siqede iclassroom block eyodwa eyosecondary sacela isecondary kuhulumeni okwamanje nje sesiqede iblock eyodwa sesilanda amatoilet ongawuthi sakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele ngoba masingathi silinde uhulumende kuzostatha isikhathi njalo uhulumende ubonakala ngathi ayakala mali sekuqhaya amadolo so ekungathi ngikhuthazele abantu bakithi abasebenza bangaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzele indathi sincedise umphakathi wakithi ukuze izinto zingasiwomeli kakhulu.
Livuka njani basakazi be-studio seven? Hayi igama ngeke ngisho kwamanje kodwa akutshengisela kurayithi betshengisele labo be-opposition party hayi izinto kazimanga kuhle amashobhu lapha asithwele nzima izinto zakhona kuqisa deyini.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Nxa ufisa ukusithumezela umlayezelo wakho usithumezele WhatsApp kunombolo ethi 0120254650318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ebithwele abantu abangamakhulu amabili namajumi amathathu lantathu kwele Russia utshayelwa ihlombe lokuthi wenelise ukumisa indizamtshina emasimini kulandela ungahambi kwayo kahle emoyeni. Akufanga njalo akulimalanga muntu aze ayimise emasimini duzane ledorobho leMoscow. Umthethondaba uthi uhulumende kamongameli Donald Trump kumele unike abantwana bokuza abavalelwe emngceleni welizwe ukudla, amanzi lokunye okufunekalayo. Kulabanye abantu abathukuthele okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uKhaisa Ndweni kwetheswa icala lokubambisana labanye abantu ukuthi babhidlize umngcele womuzi wendoda eyathola ikhosikazi layo lisemacansini lesinye isakhamuzi. UNdweni waqiniswa icala leli wathatha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele liye laywa kibo ngokubanjwa qhaka lisemacansini lomunye umuntu. Akesizwe ke umqondo banzi Magonya incwethi kwezamasiko esintu ixoxa ngodaba lolu.
Kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhaisa izifica isikusimo lesi ekuso sona lamhlanje. Ngecala nje elingi lamswane kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhaisa iyephathwa okwesigcapha kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho kwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhaisa. Zikhona eziziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhaisa yizwe esezimvalela
emphakathini manje kujoni kolokhu nxaza ukhangele sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho.
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le abenziwa induna yesizwe, into abayenza uKhaisa, labo abantu bakhe uKhaisa enhlamba baloyi khona phana, nxa besizwa ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizikliwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili, ngoba singakuvumeli ukuthi okuntu lokhu kuye phambili. Lamhlaba kwenze kuKhaisa kusasa bakwenza kimi sasa bekwenze kuwe Dube ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa silembono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisindlana olunya njengakhona ukuba kwenza uKhaisa akulunganga lokuyani. Ngakho-ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapho abakhona kabahlokome nxa kumele ukuthi ipakwe ayipakwe uKhaisa khululo.
Yes, siyabona ukuthi uKhaisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lo daba lukamuyi uDumiso Dabengwa kanye walibambe esidukwini sibili kuze buya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho-ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho ubona zani pho kuyathiwani njengoba-ke abantu bengani kungana kubaphatuli
ngambe mfoka dube njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga walethe indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa akulantwembi ezwa induna nqa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwane kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayivalele lake la kuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango hayi no kunuka santungwana kusovala nje
pho ke uza kubamba njani bangamvalela ke kuyahamba njani kona
ngeyami ngowami umbono kunje mfokamvelase ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe
umnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcweti kwezamasiko esintu sixoxe laye esebhilithane okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwele Melika
ilizwe le-Israel selivimbe amalunga edala le-Congress akubandla lama-Democrats ukuthi bengethekeleli ilizwe leli ngenxa yokuthi bahlala belichothoza lokhu kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi u-Ilham Omar lo-Rashida Tlaib akumelanga bangene kulelo lizwe ababili laba bekumele bethekelele ilizwe le-Israel lamadolobho ambalwa e-West Bank isikhulumeli sakwele-Israel sithi sizavimba ukuthi ababili laba bangangeni kulelo lizwe usolumlomo wedala le-House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi okwenziwe nguTrump kuveza inzondo emangalisayo njalo lokungahloniphi amalunga edale le-Congress akhethwa nguZulu u-Omar uthi kumele angavinjwa ngumuntu ukuthi ethekelele amazwe achiyeneyo ababili laba basanda kuthethiswa nguTrump owathi kabalithandi ilizwe le-Israyeli njalo babedlelana lamalicaja akwele-Palestine bayakuphikisa lokhu
ye lokho-ke ngokokwenzakala eMelika sike sikhangele-ke ukuthi abantu bathini kunapha-ke kufacebook singakalijayeli phela umculo silabantu abaningi sibile abangenileyo namhlanje uBethwel Mathabisa Ncube kuzobuya uMaziya Chongwe unomagugu Ntombi Ngwenya uKhethiwe Ncube uhlamelo Ngwenya ukhuluza SD Ncube bonke bathi uvuka njani Mthembo kuzobuya njalo loVasco Moyo uJD uDube uthi livuka njani baba Dube lozulu wonke ngibingelele abafowethu ekezi ye siyakuzwa kuhle kuzobuya-ke uTiman Moyo lobeke Chitoro labo bathi sikhona khonapha esitikini kuzobuya lo George Moyo bakhuluma lapha-ke ukuthi kuhamba njani uTiman Moyo uthi siyalibingelela lonke kumsakazo ukutshengisela akuqhubekele phambili umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe aliphathwanga ngemfanelo Mandla Gama uthi kanti udlame soluvela ngaphi Khethiwe Bhebhe la uthi ngikhona baba Dube uGeorge Moyo uthi uvuka njani Dube emazweni mvuke kahle kunjani khona lapho-ke eBritani fowethu okwamanje-ke wothi silitshayele-ke umculo omnandi-ke umculo esikugqiba namhla iy'ngoma zikaThemba Maseko ohlabela phela iy'ngoma zokholo lwesiKristu ye yeah.
Ukugcina ngithanda ukubonga abazali bami abangikhulisileyo bangikhulisile esandleni esihle esandleni sikaNkulunkulu ngikhule ngisazi ukuthi umntana kaNkulunkulu kanti-ke kuyangithokozisa futhi khona lokho ngenxa ukuthi abazali bami besaphila engifisa ukuthi ngibajabulise njalo ngibathokozise benzele okuhle kakhulu ngenxa ukuthi bayisipho kimi ngiyisipho kubo ngiyafisa ukubonga kakhulu ngidumise ngiswele ukuthi ngababonga ngani kodwa dasa ngifisa ukuthi uNkulunkulu ngabe yanginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukwathokozisa besaphila. Kanti ke ngibonge abalandeli bami abangiqinisayo benginikeza amandla bengikhulise enjalo bengisupporta kikho konke. Ngibonge i-church engikhonza ngikuyo i-branch engikhonza ngikuyo Soweto Colony branch. Ngibonge abafundisi bami abaphathi bami abangamukeleyo ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa. Bese ngibonga umfundisi wami uThomas Gumbo indlela angiphethe ngayo nendlela angamukele ngayo nendlela angigqugquzela ngayo nendlela angikhulisa ngayo. Ngiyafisela uNkulunkulu ukuthi ngabe emnikeze amandla ngingaphela amandla kukho konke. Bese ngibonga nomama Rati Sidube umama ongenzela ama t-shirt, umama ongikhulisayo, umama onginikeza amandla, ongigqugquzela nakho kukho konke ukuthi khula mfana. Nxa ukuthi sifisa ukuzokubukela, sifisa ukubona usuvela kwezinye indawo. Ngiyabonga kakhulu bona laba bantu ngegama lenkosi. Amen. Kanti kubalandeli sithi lizothola iphone number yami ithi yona 0747138293 WhatsApp uyangithola kule number, ngiyatholakala sonke isikhathi kuyona le number. Kanti ma usendaweni yaseSoweto, eZola, eJohannesburg, Tembisa, kuCosmos endaweni ezinjalo, ngiyakulethela iCD lapho okhona.
Lisele ukuthi luzwe njani ke umculo kaThemba Maseko singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigokela namhlanje. Amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okuza kwenziwa namhla libandla le-MDC. Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi lutho ukuthi abantu batshengisele emgoqweni. UZulu uzonde okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uNhlahla Mazwi Kayisa Ndweni e-Cameraman Prison. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo ngomthembo sithembayo uKip Stube.